Osakhulayo umnumzana David Ndlovu osekela umanyano we People's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetheya.
Kubesilesifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala abe kwazi ukuthi abantu bezimbabwe bafunani ba expectant from yena njengopresident. Kuningi esikufisayo ukuthi ngabe uyakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe uyakhitshwa abantu bebelelungile lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ukuthi ngabe uyazi-addressa kufanana njengamanje izulu alikho besifuna kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangapha emathebelelindi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo Ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle. Sikwamukela lokho, sikuthokozela, kodwa-ke sithe kuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelelane lokhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yukuthi lezi inhambo kazingabi zinhambo zokumenda ama-relations kuphela in favor of SANU-PF.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseni inkampani kaloliwe njengoba uke weza amalanga la edlileyo ambalwa ngenyanga iBotswana sokuthiwa isiqalisile sisungule isitimela sokuthi sichophe ibhoda siya ngapha eZimbabwe nokuthi ngokunye kwangikhona ukuzaqinisa amabudlelwane amazwe amabili njalo maybe nokugebhena okebhena ngithi sembiwa kwama-diamond engxenye kungancedisa ibusana umnotho. Sinakanye lokuthi asomanga phela nto yazi abantu laba bajayele ukutshela uZulu amanga ukuthi kulento phela ezenzakalayo okukhulunywayo kakusomanga nje.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lo tshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lo tshintsho.
Kharesi imali iphumile ngephapa esiyakhonane kodwa ngapha kula ntshintsho lesiwubonayo imigwaqo lokhu ifanana. 300 days yakhe seze siyaphela singaboni intshintsho olukhona. Esikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu ezisanda. Asiboni vele ukuthi kuzaba le nguquko eba khona ngalokho yena kwakulandile.
Lokhu eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017 uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.